sami ukhuleka emhlabeni angifisi ukufa nginamala isigama lami libe khona mabala makamiki isitha sami ukhuleka emhlabeni angifisi ukufa nginamala isigama lami libalwe nalo mabala makamiki isitha sami ukhuleka emhlabeni angifisi ukufa nginamali isigama lami libalwe nalo mabala makamiki ungangizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni kuwena ozonda ungangizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni kuwena ozonda mina isitha sami ukhuleka emhlabeni Angizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni kuwena ozonda mina angizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni kuwena ozonda mina Angizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni kuwena ozonda mina Ungangizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni kuwena ozonda mina isitha sami ukhuleka emhlabeni
mina nangilo mina nasitha
Angizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni kuwena ozonda mina Angizondi ungizondi ungizondi anguzondi mina isitha sami ukhuleka emhlabeni